Nxa uhulumende engaphumelela ngokwengezela iholo ngesilinganiso se-10%, isisebenzi sikahulumende esihola imali ephansi siyabe sengezele iholo nge-$28 kuphela, kuthi esithola ethe xaxa iholo liyabe likhuphuka nge-$41. Le kuyimali yohlobo lwe-bond note ethi ngacaca nje ngedola leMelika yehle ngokuphindwe kathathu. I-APEX Council ithi ayisoze yamukele leyo mpumela ephume kumhlangano wayizolo, njalo evumelane ukuthi izanika uhulumende amalanga alitshumi lane 14 days ukuthi asuthise izifiso zabo. Andwana izisebenzi zonke zikahulumende zikhala lomsebenzi. Ekhuluma le-Studio 7 ngemva komhlangano we-APEX Council owenze namhla eHarare, ilunga lalelidale umnumzana Sifiso Ndlovu uthe kumalanga alandelayo sezaqhuba imihlangano neziphathamandla zikahulumende ezifana lomphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube bekhankasela udaba lweholo.
Imbumba ye-APEX Council iphumela lokhu isikola kakhulu ukuba okuphume enkulumeni zayizolo kunkundla ye-NJNC kakusinto engathathwa ibe yinto emqoka njalo eqakathekile ebantwini. Okusondileyo-ke kakhulu ku-APEX Council ukuthi imali ethe yaphiwa nguhulumende lanxa ibonakala engathi yimali eningi, yimali encinyane kakhulu isebenzi ngasinye ngasinye esizabe siphiwa imali kakhulu lesi siphansi kakhulu emholweni siyabe siyaphiwa imali engango-$28 kuphela.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende ephume egcekeni ukuthi idola leMelika kangeke wenelisa ukulithola ngoba ilizwe alilakho okwaneleyo elikuthengisayo phandle kwelizwe ukuthi lithole leyo mali. Kodwa uNdlovu uthi ilizwe lilenotho efana legolide, idayimani kanye lezinye impahla eziletha imali yaphandle okufanele athole imali yeholo lezisebenzi zakhe ngayo. Uqhubekele phambili ethi akusimlando wezisebenzi ukuthi zicabangisise lapho iholo lazo lizavela khona ngoba abakufunayo ukuthi benelise ukuthenga impahla ezitolo ethengiswa ngedola leMelika.
Uhulumeni angawala ulawo amandla okuthi aholise izisebenzi zakhe nge-US dollars iyona mqoka ngokwayo. Sitsho njalo ngoba masikhangela isikhathi esedlulileyo ubonile ukuba uhulumeni ubeqoqa izimali, njalo uhulumeni usetshengisile ukuthi kukhona i-production ekhona elizweni. Kodwa bekulokhu kwasumlando wethu ukuthi imali uyithola ngayo, thina sikhangele ukwenzakala elizweni.
Esinye sezisebenzi esikhulumele Studio 7 umnumzana Themba Nyathi uthe ukhathazeke ngesimo esikhona phakathi kukahulumende nezisebenzi zakhe, sithi nxa uhulumende engalungisanga izikhalazo zezisebenzi zakhe inotho yelizwe izalahlekela kakhulu ngoba ukukhalala imisebenzi kwezisebenzi zikahulumende kulakho ukuthi izisebenzi zamakampani azimele wodwa lazo zikhalale imisebenzi.
Lesi yisimo esibi sibilisi esifuna ukuthi abantu basebenze ndawonye ngoba singakhalela ukuthi nxa izisebenzi zikahulumende lazo zingakhalala imisebenzi, labo abasebenza ku-private sector labo bazalandela, ilizwe lizakuma. Lokhu kutho ukuthi inotho yelizwe izaqhubeka isiwa.
Kodwa ukuthengiswa kwempahla yedola leMelika elizweni sekulethe ukudubeka elizweni ngoba uZulu uhola imali yebond kumbe i-RTGS engasenasisindo. Loba uhulumende ekwalisa lokhu esithi isisindo sedola leMelika lesebond nguthilo bhanqa. Lokhu kubuya ngesikhathi inhlanganiso emela osomabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries izolo ithe uhulumende sokumele avumele amankampani ukuthenga idola leMelika emkambo wensitha ukuze nelise ukuthenga into zokulungisisa impahla elizweni. Kuviki yonale uhulumende wazise izisebenzi zakhe ukuthi amalanga eholo layona le inyanga asisondeze eduzane okwenze izisebenzi zathi le indlela yokuzincenga ukuthi zingakhala lo msebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bhebhe.